Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlaka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhuluma kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazishifte futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele.
So it's the
Chapan Chi, which is the story of Chan, 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 which is Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ubeselubane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lePhalamende ngeviki ezayo. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Kukula! Izenzo! Salibonani mthokazi womuhle! Linjani lonke! Hayi! Ukuqakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni ezine. Uvela eMpumpu. Abanye bavela eSisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla le kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eLupane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eLupane ngempela sonto. Lokhu sikudaba lwebandla leMDC. Leli mandla lithi lilithemba lokuthi lizanqoba eLupane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla leZANU PF. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesontekiseni ukubonana nezakhamuzi zakoBulawayo nabameli bezakhamuzi zakoBulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakoBulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakeleyo amaviki adlulileyo kusithi khansi. I-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. nako uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphume lakho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission?
Obviously commission ayidingakala kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. U-town clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magulamayama issues are involved, a normal city council should address them. So tonight, MDC, sikhangelele phambili ukuthi indaba le is a resolver kulandelela i-procedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo lwe-council?
Ngiba ngitshilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba leyi sekule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhona ukuthini beyond i-council, what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawa, and we wanted to understand within how does the MDC go forward out of that in terms of the public relations nomphakathi wakobulawa. So that was the most important issue. Wenza ukuthi kube nezifundo ezinhle for the party going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. UChamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya, kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywayo ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhulume eralini eLupane izolo, obengakhulumi kuyinto e-serious, bekuyinto yokukhuluma nje ukuthi ni ubaba uMnangagwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto e-serious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhlangayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona bayabe bezithulele into zabantu engela besifazana, amanye ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhat uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like it's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukuconsulta layo upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esiloku angani awas party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe khuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekunasekungani nje singasilokululaza owabomama. Kuyabe kungana kusiphathi ngoba sayosikhangelela ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Besingazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esayo sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngumama. Sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakhona uzaphiwa for ukuchazwa ubaba. Asela singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcina kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sanazethi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama isikhathi esiningi anazo. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngayingathi njengamafitshane ukuthi akula action enzakalayo, it's more of one to babe lokho bekhuluma nje ukuthi hhayi kumele sinanzelele amalungelo kwamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izinaphartner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo-ke ngunkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathimtambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni ye-White City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla le-ZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje-ke ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, ngu-Isaac Jijimpofu okhulumayo, indoda yakomatake ePlumtree. Siyabonga kakhulu thina nje okusenhliziyweni yethu, sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture, abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa, alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu, ama-mine abuye athathe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ithi bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoints. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza uvota kathesi mhla ka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye obumangalisayo, imali kayikho imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura, okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ukuphithiphithi kweziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha, mina bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayitshiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe, sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Kunjani zihlobo, siyabonga ithuba elisipha lona basakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane labo, okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo nokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni. Asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli, siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangaki. Themba kuzaba ngcono, kodwa hhayi ngesitueshini esikiyo kwaziwa yiNkosi.
Sanibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu uqhubeka ukugudeka, kuhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alomhlabathi oyidezithi, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha. Njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu. Ngiyabonga.
Lawke abe ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump welemelika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapho embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapho embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena obengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sako ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lama Democrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula
hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa ngakhuluma into ayiphinde uyabe sijokhonoko kungane ngakukhulumi kweminye imhlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili khalezo sengathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni
kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze ubona ngani khona okwakukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu
hayi lapho uvele ngale yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote ukuthi bangasukuma sibili ngoba uningi babo bayaguqula isimo se-election ngakunanzeleli khonokho kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho ayikho khona kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezamukeka ku-election kodwa-ke wafika ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa
kodwa abamsekelayo bathi hatshi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamningi
hayi lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamningi kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa usuklamasa ngakho okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uqawa ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esiqoxa khona ngendaba ngendaba yendlala indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esiqoxa khona lomnumzana Stanley Torima
indlala inkulu umnumzana kande lapha abadala sihlala sibe le nyanga eyikhwana ezana about 4 months bengawutholi umuntu lowo wabadala wesosha wese kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole kusosha wese labo ama-prizes emfuvu ezitoro sesedura ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthenge i-50 kg ingawule muli sekunzima sibi ayinjalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsulo wangithi lapha ejeje ukusiye zeyefika kuwo angengale ejambeza lesikhathi sibi ukuze bangingakutholi imali yangikona yibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidengele emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kujonge emasimini kade kungelalutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kubuye emakhaya iyana kade kuphelele ekuwoseni lokukheza nje ingumuntu leyana zathi hhayi kade kungelalutho sibili kenye
manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha
izifuyo endaweni zethu lapha Oche jo magoli dinani ziyangena pakati lapha egame lapha iko lapha ezidla khona ezinye ziyakuya ezifuyo zisidla laphana edate utshani bukhona sokuchiyene le ndawo lapho bayevela khona ereserva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so etisi siyakwanisa ukuthi zitshore ubutshani wokuthi izisikhathi zingafisa kobonovemba zipungisa then kuthi amanzi bayazipombele ezibrani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibrani sezibomile kakho kade
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ko-GMB kukhanya basalungisisa ko basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le relief masinya but ngabekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okhunye ukubona ukuthi ukuza nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime ngitshela ukuthi hayi lungisa ilist yako kuyela e-GNB GNB wayekuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kuloezembano vemba hayi vele asibone ukuthi singizafika kuse because even okwakatesi hayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli yabona ngiyabonga ngiyakukhuluma okuningi mayelana nendaba zendlala zenalezi eyithola kungeneni so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi izenye ezikolo kulama drop out ngikhuluma kule ndawo yendlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ependuze ebuye ezehlala engazanga uyaprefera ukuthi esinye engasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labo Binga besithi bona amatitsha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatitsha akhona amatitsha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatitsha angikhona akhona wona lawana amatitsha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayiwo ba-responsible le ndawo ye-deployment yamatitsha ngibatshela ukuthi you find ukuthi isikolo siyabe silo teacher oyi-one ofundisa imat ne-tend teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyayo ukuthi iyanikwa a certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxange buya kubuzo wabo ukuthi bafinyelele yini ukubuya lezizakuze ukuthi akulamali babuyile but bayasebenza amasuku okulambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawo na abawuthabeli sebelizi-passionmean lokuswelakala kwemali rigonoko bayakhonona sibila bakhona nje bathi bayakhonona uthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxelayo kuhlelo lwethu olutsha lapho esizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-Plum Tree esigabeni seMatabeleland South
This is fine. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, ever sent, always feel, never fit. Wife be material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's
jealous. She's the one they wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka lapha yakho lami mfake yami lapha sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.